Ngibona ngani okunye okwenza ukuthi sibe lapho esikhona kathesi ngendaba yokhetho lolu ukuthi kulokuxabana okukhulu kakhulu mayelana ngalolu khetho, bekusiba lama disruptions nje phose indawo yonke i-logistics kumbe sithi ukuhlela ukuthi zonke izinto lezi zisebenze ngemfanelo, hayi qinisweni kube ngumsebenzi. And I think kuzamela silinde sibone ukuthi kuyoza lankomona.
Abanye bathi kukhanya umnumzana Peter Obi nguye ozanqoba kukhetho. Wena ukubona njani lo?
Nxa sithi yakhangela Chris ama results asekhulunyiwe kathesi, singathi kule trend evelayo. Trend evelayo ukuthi kuma Northern Nigerian states kube ngutshikilo bhanqa phakathi kwe APC le PDP ezizona ebezivele zingamaphatha khona. Umnumzana iOP yenze kuhle kakhulu ikakhulu ku-southern part of iNigeria lase-central. Kodwa ukhethwa ngithi kuya ngamanani kumbe ngamavoti. Nxa ngibona mina, ngibona ngani kuzaba yilokhu ngesikhiwo ukuthi kuthiwa yi-three-way split. Likhumbule phela ukuthi umthetho uthi wena i-candidate ezaba ngumongameli number one kuzafanele inqobe amanye ama-candidates. Phezu kwalokho fanele uze at least 25% yamavote in 2/3 of ama states amanye. So nxa uthi yananzelela mbonani kuzaba nzima ukuthi kube lo muntu oyedwa ozahamba phambili. Kungenzeka ukuthi kugcine kusiba le runoff, kodwa nxa kungathiwa mina ngisho ukuthi mbona ngani ngibani ongawina, ngibona ngani hayi uThinubu uyozahamba phambili elandelwa mhlawumbe ngu-Atiku kube sokubuya yena u-Obi. Mbona ngani kulolu khetho mhlawumbe amavoti angawatholanga ikakhulu ku-Northern Nigeria ayiwazambuyisele emuva kakhulu.
Siyabona ukubana kule mbiko yokuthi kube kulokucilibezela, wena ubona ngani imbiko le ingaba ileqiniso na?
Ya Chris, mina bengise-Nigeria iviki before ukhetho and ngiqoqa nje lezizalwane zakhona ngale lokho esikubonayo okugcina kuvela kubo-inthanethi kubo-WhatsApp maybe ngokulutshwa ana bakhona okwenzakalayo ukuqilibezela ukuba khona ekhetheni le-Nigeria. Abanikazi bendawo bona hayi bayatsho sibi lothi lokho esikubonayo kuliqiniso, but kungaphansi kukulutshwana kulalokho okwenzakalayo kwezinye indawo. So nxa ngisizwa kukhanya ngani ukhetho e-Nigeria vele lihlala lile nkinga ithi nguqhathanisele. Ubuthola ukuthi nxa ku-announce ama-results kwama-states amanye kuzwe kuthiwa kule 30,000 or 40,000 ama-votes angavunyelwanga ukuthi abalwe because there was over-voting. In other words, ubusiba le polling station mhlawumbe bekumele ibe lama-voters angu-700 but uthole kulama-votes cast afika 3,000. So kuyabe kukutshengisela ukuthi kukhona okungekho right. So ama-results wona ase-announciwe aveza atshengisa njalo ukuthi hayi ukuqilibezela kube khona njalo bekumemetheka indawo zonke and kukuningi.